olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Akusiqinisi ukuthi ugoqela ubunkokheli lwelizwe lonke kulaba khokheli abaningi ade bengekho abaxothwayo ngekho emthethweni amaprovinsi anjengabo Manicaland, Maswingo, Matnopi, ubukhokheli bakhona bonke bakhishwa ngendlela engekho emthethweni balethwa abanye abantu abatsha abangayisiwa abafuze bekulomhlangano.
Ibandla leMDCT lixotsha umsekeli kaMgcini Ngcebo uMnumzana Elton Mangoma lenye inkokheli yebandla emhlanganweni weNational Council owenzelwe eHarvest House lamhlanje.
Loko sesikubonile ukuthi ezibhedlela bebengasemukelwa ngaphandle kokubana umuntu akhuphe imali abhadale abe sesiyacela-ke imali yakhe seyikhema ngale ngaku-Christmas. Lokho bezokusitha ukuthi onela mali ngalezo sikhathi-ke latshelatshwa ngoba odokotela sebesesaba ukuthi bangene ezikweledini ezinjalo zibuye zithuze ukubhadala iyo i-Christmas.
Inhlanganiso yababalisi yeZimbabwe Teachers Association ikhala ngokuthi amalunga ayo ayaxotshwa ezibhedlela ngenxa yokuswelakala kwemali enhlanganisweni yePremier Service Medical Aid Society okumele ihlawulele indleko zabo. Inhlanganiso yeResearch and Advocacy Unit ikhuthaza abesifazana ukuthi baqakathekise indaba zokungena ezikhundleni zobukhokheli ukuze baphatheke ngazo zonke indlela kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Idale laphezulu leNational Council lebandla leMDCT libikwa selixotshe umsekeli kaMgcini Ngcebo uMnumzana Elton Mangoma lenye inkokheli yebandla eyetheswa icala lokungalandeli izinqumo zebandla emhlanganweni owenzelwe lamuhla esigodlweni sebandla eHarare. Abanye ababikwa bexotshiwe ngamalunga edale leNational Executive uMnumzana Jacob Mafume, uLast Mayinge Hama lonobhala jikelele wabatsha uMnumzana Promise Mkhwananzi. Abakade besemhlanganweni lo bathi bekuphoselwana aqatha kodwa kwaze kwavunyelwana ukuthatha lesi sinqumo lanxa idale leNational Executive belithe ngaphambilini kuzadingwa ikomiti ezimeleyo ithonise uMnumzana Mangoma owazakala owazokhela umlilo ekhanda ngokuthi uMnumzana Morgan Tsvangirai kasuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukunqoba kuKato. Umgcini sihlalo webandla uMnumzana Love Momoyo walile ukuvuma ukuthi amalunga la axotshiwe ngempela kodwa wathi kulamanyathelo athethweyo angafunanga ukuwaveza esithi azavezwa nxa amalunga la eseyazisiwe. Umoyo wengezelele wathi amanye amalunga ebandla asekelana lembono kaMangoma abalisa isikhulumeli sesigaba seManicaland uMnumzana Pishai Mchauraya lomgcini sihlalo wabatsha uMnumzana Solomon Matsore bazajeziswa ngeviki ezayo lidale lezijeziso. Unobhala jikelele wabandlaleli uMnumzana Tendai Phithi laye owazakala ele mbono kaMnumzana Mangoma ubekhona kulomhlangano. Umoyo uthe uMnumzana Phithi kathathelwanga inyathelo.
Umhlangano uhambe kuhle, iNational Council, the National Executive zihlangene thatha izinqumo ezimbalwa, izinqumo eziqakathekileyo kunhlanganiso nakusasa yenhlanganiso. But then thanda ukuthi ngikutsho okuqakathekileyo kuyikho okuthethwe National Council ukuthi National Council ithe isibikelwe i-National Executive ukuthi udaba luka-former Deputy Treasurer uMangoma luqhubekwe ngendlela esasiyimisile ku-National Council eyayikhona mhlaka-7 kunyanga le edlulileyo. Lokho njalo eqhubeka senza izinto esathi zingayenza kahle. Yikho-ke basebethatha-ke isinqumo. Kodwa-ke isinqumo abasithetheyo okwathe sangeze ngasitsho ngoba asikambikeli yena uMangoma ukuthi isinqumo bani esithethwe yi-National Council. Kodwa engakutsho ukuthi i-National Council ithethe isinqumo okuyukuthi yikhona sizamazisa ukuthi isinqumo bani esithethwe yi-National Council.
Siyabona ukubana akhona amanye amalunga ebandla abalisa uMnumzana Promise Mkhwananzi lo Mnumzana Tendai Biti labanye abanjalo, bona ke akula sinqumo sithethwe.
Engakutsho ukuthi isinqumo mayelana lo Mkhwananzi, mayelana lo uLast Mayinga Hama and mayelana lo Jacob Mafumo, isinqumo sithethwe labo-ke i-National Council ibe sobala ukuthi hhayi abantu abanjalo abaphikisana lenhlanganiso akufanelanga ukuthi bebe ngamalunga enhlanganiso kumbe beme belokho bengamalunga enhlanganiso. Yikho-ke kwathathwa njalo isinqumo esikhangele ukuthi sizaba yazisa.
Lo mnumzana Love Momoyo umgcini sihlalo webandla le MDCT ubekhuluma icengweni le Studio 7 eHarare. UChris Gande uphinde waxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Halo, uphume lobukhokhelo obutsha obuqinileyo obulamacebo ukuthi buzathatha njani umhlangano weMDC usisa phambili njalo ukhipha ibandla leZANU-PF embusweni.
Manje lizathatha nyathelo bani?
Thina siya phambili ngomsebenzi esawuphiwa ngabantu, imandate esayiphiwa ngabantu kuCongress yeMDC. Sisebenza labantu, lisebenza labontanga, sisebenza labantu abatshiyeneyo. Sikhankasela kakhulukazi indaba yokuthi sibe lobukhokheli obutsha bebandla. Sihambe phambili, sesiqoqekile, sesihlelekile. Lenhlelo zethu zicaca ukuthi vele sizama ukuthi senze njengebandla leMDC.
Ye, manje njengoba abakade behlangene lamhlanje kukhanya bagoqela inkokheli yelizwe lonke, lina likuthatha njalo?
Akusiqiniso ukuthi ugoqela inkokheli yelizwe lonke, kulaba khokheli abaningi kade bengekho, abaxothwayo ngekho emthethweni, amaprovinsi anjengabo Manicaland, omaSwingo, omatinoti, ibukhokheli bakhona bonke bakhishwa ngendlela engekho emthethweni, walethwa abanye abantu abatsha abangayisibo abafuze bekulomhlangano.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi unobhala jikelele we